Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba ke lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 20 zibandlela 2024 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wemhlubulweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa eFidelity Center kubulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela khona ibutho le 50 Brigade ukuyafeza uhlelo olegugu rawundi olwadala umphuqazwe.
Isimo sibi kakhulu ngoba iZulu liphuze ukuqala kuthe kunika kwaba lesibungu ukuthi ayisiqhele. Sichaya amabele ukuthi vele ngathi sizokuthi sesiqasa ukuthi ukuhlanyela. Kanti izinto isikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kade akuna sivuno esingasithola.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna uMvuthu Loshana zihlaba omkhulu omkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Izibe umjiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso lele Algeria emdlalweni womncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwakazi labensundu owenkezo ye-African Cup of Nations kumbe AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zulu wemhlubulweni wemandebeleni lenkabazwe namhlanje umanyene enanza ilanga likamhla ka 20 zibandlela 1983 okulapho uhulumende owayekhokelwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe athumela khona ivuyo lebutho ele 50 Brigade ukuyafeza uhlelo olwegugu rawundi olwadala umbhuqazwe owabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlubulweni wemathebeleleni lenkabazwe. Ukunanza leli langa abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyebhethu likaZulu baqoqe inkulumo zokuhlaziya ukuphathwa kohlelo lokupholisa amanxeba awegugu rawundi kulabo abathintekayo balahlekelwa izihlobo labangane kulesi sihluku. Iningi elikade likulumbuthalo umbuthano owenzelwe eFidelity Life Center kobulawayo namhlanje lithi kalivumelani lokuphathwa kwalolu daba zinkokheli zomdabu. Umabhalane webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe yena kabasekeli ngitsho lakancane uhlelo lwezinduna lolu ngoba luchiya phandle abanye ikakhulu abakobulawayo okuzamele babuyele emakhaya emaphandleni ukuze bayezwakala labo imibono yabo. Kube kulaba sakhulayo abanjengoBenoni Ncube ongenela umhlangano walamhlanje othi njengabatsha lokhu bebuzwa ubuhlungu bombhuqazwe ngendlela abaphathwa ngayo nguhulumende. Kuthi ke labo abalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra bathi udaba lombhuqazo uhulumende ulesandla isikhulu njalo kaluphathi kuhle. Abanye njalo abebandla lezaphu bathi uhulumende kabakhulule ekuthini bayizitha zikahulumende abaphe lempahla yabo eyathathwa ngaleso sikhathi. Umbuthano walamhlanje ungenwe izinkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kaZulu, uZulu jikelele lamalunga edalela eParliamente. Ngeviki ezayo uhulumende ukhangelelwe ukuqala okusemthethweni uhlelo lokuba izinduna zingene ebantwini zikhulumisana loZulu mayelana lombhuqazwe wegugu rawundi owenzakala ikakhulu emhlubulweni yemathebelele and north le south kanye le inkabazwe kuthi ibulawayo lenkabazwe azikho kulolu hlelo osekudale ukukhathazeka lokwesaba okukhulu kuZulu abantu besithi uhulumende nguye owenza lesi sihluku sombuqazwe kungani echiya phandle ezinye izigaba zelizwe kanye lokuvalela intatheli zindaba lenhlanganiso ezizilwele ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu phandle kwalezi nkulumo zokuzwa imibono yabantu ngodaba lombuqazwe owathatha impilo zabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili kanye lokunyamalala kwabanye.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafubembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlapha omkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Abantu bathi lokhu sekubafaka kusimo esibi sendlala abalakho ukubhekana layo lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zenduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yifull armyworm kanye lewebworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi beAgritex bakulindawo izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekaChechete umnumzana na give me again moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selidle umumbu abantu inhlanyelo bayithola nzima nje kunjalo inhlanyelo sokulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelana.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukaGajompo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu ngoba izulu liphuze ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathi sizokuthi sesiqasa kutsho ukuhlanyela kanti silesikhathi sesihambile ukuthi kambe nxa singahlanyela kathi akuna sivuno esingasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Sisendlaleni okokuthi ngoba kasilalutho kasibela kuzo.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engizilime ngezandla ubusanda kusungula umumbu wakho lokuphuma isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla uqabange sekudliwe kusasa futhi uqabange amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ikhulile besiphila ngokuthengisa ulude. Kathesi lokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kuyabe sekungasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamthiya lobani.
Ngenhlupho ezifana lalezi uKhansela Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihaze emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala iEl Nino ebangelwa ukuguquka komkhathi iclimate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafowe mbula
gukama
lamlela
kwamanje wathi sizwe ukuthi uStandile Mhlanga oStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela uphathelane lentuthuko yabesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula ukukhathaza abesifazana labasakhulayo okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokusilela kwamanzi. Sixoxa lonkosikazi Mabel Mpala, umqeqeshi wenhlelo uWard 28 woBulawayo ekunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ward 28 okungabe kuxaka omama lamankazana indaba yamanzi kakulamanzi amanzi siwathola every 7 days at times 8 or 9 days or even 10 days so umuntu ongumama naturally wadalela ukuthi angahlala hlala ayi refresher ageze impijana so nxa kungalamanzi for a city at least 7 days umuntu ongumama kuye kubanzima kakhulu. Kulezi borane yes zikhona ezinye ziyasebenza ezinye kazisebenzi kodwa kabe sokulama line amakhulu okungenge ukuthi umuntu ongumama sephinda esiyathatha ama more hours eselangeni egcikeni emelele ukuthi echovisi izigubu zakhangena khelele abuye ekhaya kuzokuthi olunye uhlupho olungabe lihlangana lama youth in general esigabeni sethu ontanga labasakhulayo sesingenelwe jikelele iZimbabwe yonke luhlupho lwama drug and substance abuse ilabo kabantwana beCountry Park abasalanga kulokho bawelile phakathi kwechibilele libi sibabona nje belela abanye emgwaqweni sebekunathile kwabagenqula sihlabele omunye lele nje omunye sezimisele ebafaneni kakhulu then emankazaneni sibona nje ukuswelakala kwento yokwenza mhlawumbe no youth center akulanto yokwenza okukhona ngama programs abuyayo lezinye nje inhlanganiso zama NGO azibuyi insuku zonke zibe ngemva kwesikhathi kukanti la amanye amalanga abantwana babe bengalanto yokwenza esingathi ngesikhiwa babe sebe idle bengaselanto yokwenza intsha ngabantu abasa aba hyperactive bafuna ukuhlala nje besenza senza behamba hamba bayele bayele so sebethatha isikhathi sabo besenza okungekho okungekho right for impilo yabo for ikusasa labo.
Kuyini uhulumende angaphathisa ngakho ngalolu hlupho njalo sikhuluma nje zikhona yini ezinye inhlelo alazo ngoba sake sabona amapolice ephatheka ngokubopha abathenga labathengisa izidakamizwa.
Uhulumende ke kulokho bengakazi acho ukuthi njengoba siya reporta siyakukhuluma kumhlangano ukuthi singacela ukuncediseka mhlawumbe kube lama youth centers owama library angakhipha abantwana entertained besingakazi si piwe isithembiso sokuthi sizenza lokho kuke kwaba khona ama wifi akade khona ethubene lidlulile maybe some 3-4 months back abantwana abaningi bese bezilibazisa khonapho kuma wifi lawo kodwa khonapho besase ekuzilibaziseni sinanzelele futhi njalo enye ingozi ekade mhlawumbe singayinanzeleli njengabahlali njengabazali be 128 abantwana laba ku wifi khonaphana bese bevula lezinye izinto ezingayisizo anti umuntu sele access to internet bese bese bevula lezinye izinto ezingayisizo befundisana futhi okungakho ukuthi ukubuya kwe wifi kuhle kuphindi thina sithi wo sokukubi njalo ngokuthi namba phela lokade engakwazi sedonswa yilaba abakwaziyo bethi ah kulalokhu bona lokhu bona lokho efonini yami so silokucela lokukhalaza kakhulu kuhulumende wethu ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi sibonisane ngentsha lesichabalala sincedisane ngentsha le esesibona ngani sokulokuchabalala sibona ukuthi singabagoqa njani bagoqeke. Ngiyabona
nxa ukhuluma ngama wifi umnumzana Mthuli Ncube ekhankasela ukhetho usungule ezinye inhlelo ezigoqela ezezibholane khona ngapho eCountry Park aziphathisanga yini
kwaba lobukelo sibili kube the great change ilokishi likhulule bekuze bigesi location eBulawayo and probably the second biggest in Zimbabwe abantu inamba yabantu population is too much versus amabhone akhona agejini sibili amanye asebenza amanye hayi adingakaphilisi ayasinceda I'll say ayasinceda but we still need some more.
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Mabel Mpala umqoqi wenhlelo kuward 28 eCountry Park kobulawayo ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lelami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Ephuma inkundleni lapho ke usithandekile udedela kuChris Gande yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngiyabonga Chris labalaleli bonke baka Studio 7
ungathini ngomkhathi
ye Chris nxa sithi siyakhangela ama climatologist basitshela ukuthi umumo womkhathi uzahluka kancane ekuthini izulu esilijayele ukuthi lifike kupheleni ka October libe khona ngo November la ngo December kalisoze kube njalo andinxa uthi ananzelelo zathola ukuthi eqinisweni ikhona okwenzakeleyo nxa uthi ubucheka ezabelweni kakhulu eza southern part of Zimbabwe uthola ukuthi abantu abanengi by Christmas bebeloke bengakalimi ngoba izulu belingakenele ukuthi umuntu akwanise ukuthi ahlabe umfolo kodwa ngemva kwekhisimusi siseqela kumnyaka omutsha lingani libe lokuqinisa laba khona. So nxa sithi siyaqhathanisa lalokho izanuse ebezisitshele so khona sibona ukuthi hayi kuliqiniso ngempela and isikhangelele ukuthi mhlawumbe kusiya kunyangezayo phakathi kwayo lizabaleka izulu phose kube kuphela kwalo. So nxa ngithi ngiyananzelela mina ngibona naye okwakathesi indlela ababesitshele ukuthi El Nino iza kuba njani ngibona ngani okwakathesi ibe njalo ngempela.
Manje nxa sikhangele osokwenzakala khona lokhu ungabaxwayisani abalimi ngalesi sikhathi
isixwayiso sethu esikhulu okusokuqala bekuyikuthi ngalesi sikhathi esesikiso abantu akufanelanga ukuthi behlanyele inhlanyelo ezithatha isikhathi eside ukuthi zivuthwe. That's number one. Okwesibili abantu kabahlanyele izilimo ezenela ukuthi zimelane lesomiso. So lapha nxa sikhuluma ngama varieties angathatha isikhathi ukuvuthwa sikhuluma ukuthi laba abazafuna ukuhlanyela umumbu fanele bekhethe lokho abathi ngama early kumbe ngama ultra early maturing varieties kuzabasiza ukuthi ukuba khona kwezulu okukhona kathesi kwenelisa ukuthi izilimo zabo zimile zihlume zikhule njalo zenelise ukuthi zifike esikhathini sokuthi siyavuthwa. Okwesibili nxa ngikhuluma ngezilimo ezenelise ukumelana lesomiso ngikhuluma lezilimo ezifanana lonyawuthi lamabele lophoko and lezinto ezifana lamajodo lamathanga lamakhomane izinto ezizashesha zivuthwe and njalo zizanceda abantu ngesikhathi sobusika. So isixwayiso sethu esikhulu bese sithi lapha ekuphatheni kwezilimo siyaxwayisa njalo ukuthi abantu benze izinto ezizancedisa ukuthi ukuba manzi komhlabathi kungatshetshi kubaleke ngezinye indlela sithi moisture retention. Kuyakuthiwe abantu besebenze abo mulch kumbe behlanyele ngendlela lesikhona kathesi okuthiwa egatshompo and lapha abafaka ukufakeka khona umquba bewufake ngoba la uyancedisa ukuthi amanzi engabaleki yikho kuqakathekileyo ke lokho lokuthi ekuhlakuleni lapha abantu beqinise sibili so that izilimo zabo zingayenza ujiki lobhanqa lokhula okungenza ukuthi izulu litselibaleka izilimo zabo ziloke zingakakhuli ngendlela okufanele ukuthi ngase zikhule ngayo.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli
bese ngi qeda ngokubonga abalaleli abalimi kwindawo zonke nje zakwelakithi leZimbabwe ukuthi yisikhathi esinzima esikiso, kodwa nxa singazilungiselela ngokweneleyo silandele izixwayiso zabalimisi lezanusi zomkhathi, ngibona ngani lanxa kuzaba nzima sizeneliso ukuthi siphutshe leli bange sikilwa kathesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ebesiqhuqalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Dibaneni njalo ngevikezayo sikhathi sinye. Lilale.
Wabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC. Kwezemidlalo zibe ngutshiki lobhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano wokudinga intshantshu zomdlalo wenguqu ezwekazi labensundu oyinkezo e-African Cup of Nations kumbe AFCON. Lo mncintiswano uqale kwele-Ivory Coast ngeviki edluleyo yomhlaka 13 Zibandlela, njalo uphela mhlaka 11 wenyanga ezayo kaNhlolanja. Ngomdlalo phakathi kweTunisia leMali uphakathi usikhuluma kanje, ozalandelwa ngophakathi kwele Mauritania le Angola.
The Voice of America, VOA.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu elicula umdumo owerumba elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Lona ke lethu le isinguli yalo entsha. Iqembu leli lidabuka eCholocho kodwa lisebenzela likwele South Africa. Nangu umholi walo umlungisi Ncube exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Sanibonani lonke balaleli weStudio 7 obingelelayo ngumlungisi Ncube, umholi weqembu leKing Garia and the Great Challengers, ijahe elizalwa eCholocho esigabeni saseGaria. Nanso ingoma yethu entsha new ithi itoyitoyi, ngoba besitoyatoya kakhulu ngayo. Mali ngayilalela kahle izayizwisisa mpela ukuthi hhayi bengitoyatoya eningamali.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangithola ku 0695911800. Uyawazi ukungithola njalo ku Facebook, ungacheka nje Mlungisi King Garia, uyakwazi ukuxhumana nami. Ku YouTube ngayifaka yaba yodwa kodwa ayiyonale, kanti ke ezinye angakazifake ku YouTube, so zisatholakala kimi zonke ingoma zami.
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
sicela support abantu bekwazi ukuthenga ama-original abantu bekwazi ukuthenga ingoma umnikazi wezingoma ukwenzela ukuthi naye elangazelele ukulenzela okunye okumnandi kusasa njalo kakhule
Ngilethembali ukholisile umculo weqembu elizibiza ngokuthi King Garia and the Great Challengers. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kulolu hlelo, kodwa singekehlukani wathi sihlobo sikhangele ezinye ebezihamba phambili. Uzulu wemhlobelweni emandebeleni lenkabazwe namhlanje ubethe gwaqa iFidelity Center kobulawayo enanza ilanga lapho uhulumende athumela i-50 Brigade ukuyafeza uhlelo lwegugurawondi olwadala umbhuqazwe. Izakamizi zemangweni wewange ngaphansi kwenduna umvuthu loshana zihlaba umkhulu umkhosi ngodubo lwezibungu esezihlasele izilimo ikakhulu umumbu emasimini. Sibe ngutshikelo bhanqa 2-2 phakathi kweqembu elimela eleBurkina Faso leAlgeria emdlalweni yomncintiswano we-African Cup of Nations. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.